Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Kela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 22 kuLwezi 2017 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje
uEmerson Nanga aso umuntu ohlanzekileyo esiza asifananga sikhohle ukuthi eminyakeni yonke le ubebusa ekunye lomgaba wayekhona kubulawa abantu ngegugura wondi wayehlala kulawo ma structures kulezo zinto ezabona ukuthi gugura wondi yenzeka.
Lanxa uZulu ejabula ethakazelela ukukhululeka embusweni kobengumongameli Mgabe, iningi labakobulawayo bathi umnumzana Emerson Nanga kwakumele alungisise udaba lombhoqazwe wegugurawundi.
Uku-announsa kuka-Speaker of Parliament kuqondile kulandela isisekelo sombuzo weZimbabwe ukuthi nxa upresident ekhuthini njengoba sekhuthini kufanele iphathi yakhe ilethe ibizo lomuntu ozangena esikhundleni sakhe.
Umlawuli wedale lephalamende umnumzana Jacob Mtenda wazise ukuba abezanu PF sebekhethe umnumzana Emerson Nangagwa ukuba ngumongameli welizwe. Izakhamizi zakobulawayo kanye lezisebenzi zithi zikhangelele ukuthi ukusuka kobe ngumongameli welizwe esihlalweni umnumzana Robert Mgabe kuzavula amathuba emisebenzi kanye lenhlalakahle elizweni. Sonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Lanxa iningi lijabula lithakazelela ukukhululeka embusweni kaMnumzana Mgabe, iningi labantu bakobulawayo lithi wayengumsekeli wakhe osemelele ukuthatha isihlalo asesitshile umnumzana Emerson Mnangagwa kumele alungisise udaba lombhoqazwe wegugurawundi olungaphathwanga kuhle ngohulumende. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kulandela ukubhidlika kombuso kaMgabe izolo, umnumzana Emerson Mnangagwa ukhangelele ukufika namhlanje ukuzothatha intambo zombuso. Laloba kunjalo, uZulu kobulawayo uthi nxa uMnangagwa ethatha umbuso, bakhangelele ukuthi aqale ngokulungisisa udaba lombhoqazwe wegugurawundi. Umnumzana Efi Ncube, olwela amalungelo oluntu, uthi uMnangagwa izandla zakhe kazihlanzekanga ngoba waphatheka ekubulaweni kwabantu ezigabeni zeMandebeleni lenkabazwe lokuncindezela uZulu.
UEmerson Nanga aso umuntu ohlanzekileyo esiza asifananga sikhohle ukuthi eminyakeni yonke le ubebusa ekunye lomgaba wayekhona kubulawa abantu ngegugura wondi wayehlala kulawo ma structures kulezo zinto ezabona ukuthi gugura wondi yenzeka wayekhona kusenzeka icorruption wayekhona kubulawa amalungelo abantu ngokunjalo aso umuntu ofika nje ehlanzekile kulomthwalo omkhulu wokuzigeza.
Umnumzana Moses Mzila Ndlovu, owake waba lilunga ledale lephalamende, njalo ongomunye wabalwa impi yenkululeko ekuviyo lebutho leZipra, uthi uMnangagwa loMgabe bayalwazi kamhlophe udaba lwegugurawundi, kodwa abachazani ukuze kuqondiswe.
Into mina engiyibona engaphuma egcekeni ukuthi ephokuthi nje iveze ikhandicatshe yikulwela ukuthi ngubani wathi abantu beMathebeleland babulawe. Omgabe sebeke bakutsho ukuthi uthiwa yi-butcher of Mathebeleland. Uthiwa yi-butcher of Mathebeleland yena uyala uthi yena uselikholwa kazange abulala abantu babulawa ngumgabe. Kabayikhuluma into nale sebejikela ninyoka ephilayo ukuthi owabulala abantu eMathebeleland ngubani.
Unkosikazi Grace Mkandla isakhamuzi saseMatopo uthi uyafuthelana kakhulu nxa ekhumbula ukuthi abazali bakhe babulawa ngocuku ngesikhathi segugurawundi.
Sizubuhlungu thina sifuna indawo yethu mina njengamangilaba bangilamama ngentandani babamawula ligugurawundi. Ngibuhlungu kakhulu ngiyafuthelana.
Olilunga labalwa impi yenkululeko oweZipra umnumzana Victor Mkhwananzi uthenxa uMnangagwa engasebenzisa ukuhlakanipha lokunanza izifiso zikaZulu kuzamele alungise udaba lolu ukuze akhanye eyamukelekile emehleni kaZulu.
Ngayilobula bengqondo yakhe yezano le character yakhe ayikho khona izane ngabuyela iphindi ibe njalo kodwa ke umehlakaniphile le hope esilayo ngokubana kube yikutshintsha kwakhe ngokwenza into eziqondileyo ayibumbe inclusive government yamaZimbabweans ngokufaneleyo.
Udaba lwegukurawundi lobandlululo yizinto elokhu zidala ukuthi uZulu weMatabeleland abe lokufuthelana. Ngakho laloba ezabusa uMnangagwa, uZulu umkhangele ngamehlo abomvu efuna ukubona ukuthi uzaluphatha njani udaba lwegukurawundi ngoba eseke walandula ukuthi waphatheka kulo. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abantu beZimbabwe bathi bajabule bamanzi te ingathi baphupha kulandela ukuchiya umsebenzi kobe ngumongameli Robert Mugabe izolo. Besithi kubathethe iminyaka edlula amachumi amathathu ukuthi basuphune impande zakhe zokubusa ngochuku. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ibutho leZimbabwe lithethe intambo zokuqondisa okwenzakala ebandleni leZANU-PF ngolwesithathu emadabukakusa ngeviki eledluleyo osekubangele ukuba kube yilo elilawula zonke inhlelo ezenzakalayo ezweni phansi kohlelo olulesihloko esithi Operation Restore Legacy. Abantu beMandebeleni bathi kusukela ilizwe lithatha uzibuse uMgabe bebevele bengamfuni, ngakho ke bayajabula ukuba ibandla lakhe kunye lebutho obekumsekela kumenze waze wehla embusweni. Umongameli we-MRP uMnumzana Mqondisi Moyo uthe yebo uMgabe usehlile embusweni, ethi kuzabapha amasu okuqhuba uhlelo lokuthi ilizwe likamthwakazi libuyele lapho elalikhona.
Thina njengemthwakazi Republic Party sibone abantu bejabula kakhulu ukuthi uMgabe uphumule esikhundleni, kodwa thina njengebandla yebo siyavuma ukuthi uMgabe uphumile esikhundleni, kodwa ke esikujabulelayo kakhulu ukuthi kuzasinika amanye amaso okuthatha elinye izinga lokuphakamisa indaba yethu restoration agenda ngemva kokunanzelela ukuthi uMgabe usebenze gadalala kusukela eqala ukubusa kuleli lizwe ngo-1980 kuzokufike izolo ebulala isigaba samazwe ayesizwe samaNdebele.
Omunye wabalwa impi yenkululeko okuvuyo lebutho eleZipra uMnumzana Victor Mkhwananzi uthe ulokujabula kakhulu ngokwehla kaMgabe embusweni, ethi konke okufuna ukulungiswa akulungiswe kusachisa manje.
Ngilokujabula kakhulu ukuba uMgabe wehlile esihlalweni sakhe. Lokho kutshengisela istep ahead sama-opposition senkululeko yeZimbabwe. Kulithuba-ke lokuthi izinto zonke sizibambe zisatshisa ukuze zihambe ngokuhle.
Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Efincube uthe ukuphuma kukaMgabe kuthakazelelwa ngumuntu wonke ngoba umbuso wakhe ubulocuku, njalo amalungelo oluntu lesisekelo sombuso bese singasahlonitshwa, ethi ulibhubhisile ilizwe leZimbabwe.
Ukuphuma kukaMgabe yinto efanele ithokozise wonke umuntu ophilayo kasekhanda lakhe. Angiboni ukuthi ukhona ongaya esililweni ekhalela ukuthi uMgabe uphumeleni. Ubefanele aphume vele, ilizwe seliphelile, akuselanto esebenza ezemfundo zichithekile, ezokwelatshwa kwabantu ezempilo zichithekile. Ukubusa komthetho kakusekho, kakuhlonitshwa amalungelo abantu, akuhlonitshwa isisekelo sombuso. Izinto zonke ezimele zisebenze azisasebenzi.
Umongameli Mugabe wehle embusweni kulandela ukutshengisela kwezizalwane zeZimbabwe emhlabeni jikelele ngomgqibelo lapho ezimanyane labalwa impi yenkululeko besekelwa libutho betshengisela ukuba umongameli Mugabe kaphume embusweni. Ngemva kwalokho amalunga edale laphezulu lebandla elibusayo eleZANU-PF eleCentral Committee bahlangene bavumelana ukukhupha uMgabe ekubeni ngumongameli lekhosikazi lakhe labacalwa ngokuba kucelele G40 kubandla leli. Lo mhlangano ukhokhelwe ngumnumzana Obethi Mpofu. Ngemva kwalokho bambikela wavuma. Kwathi izolo walandela isisekelo sombuso, wasa incwadi yakhe edale lePhalamende yokuveza isifiso sokuma umsebenzi, yona elethe injabulo enkulu ebantwini ngemva kokumenyezelwa umhlaba jikelele kumabonakude wakwamanye amazwe asebenzela ezweni. ukuthakazelela ukwehla kukaMgabe embusweni kuqhubekela phambili ezweni lasemhlabeni jikelele kuze kube namanje. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umlawuli wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mtenda uthi ibandla leZANU-PF selikhethe umnumzana Emmerson Mnangagwa ukuba ngumongameli welizwe ngemva kokuchiya umsebenzi kobe ngumongameli umnumzana Robert Mgabe. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umtenda uthi lokho kuza ngemva kokuba iZANU-PF ilobele idale lePhalamende ukulazisa ngale nguquko kulandelwa imithetho lapho isikhundla sikamongameli sisele singasela muntu. Lo oyabe khona echiye umsebenzi ngendaba izivalisa ukususwa ukuchiya yedwa loba ukugula. Umdenda ethi khona ezogcotshwa ngokusemthethweni uMnangagwa emkhosini ozowenziwa ngolwesihlanu amajumi amane lasitshiya galombili amahola engeke dluli. Ingcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Bekezela Gumbo wenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute upha umbono wakhe ngalolu daba.
Uku announce kuka speaker of parliament kuqondile kulandela isekelo sombuzo weZimbabwe ukuthi nxa upresident sekuchinjwe wasekuchinjwe kufanele iparty yakhe ibethe ibizo lomuntu ozangena esikhundleni sakhe njalo kumele lokho kwenzakale ngamva kwamahola ayi kumele kwenzakale ngamva kwamahola angamachumi amane lesichiyangalombili. Ngakho uSpeaker into ezikhulumileyo kuqondile sibili. Kuyasithokozisa ukuthi sibone kungena uPresident omusha elizweni.
Ufisa ngaye uyaguqula indlela azosebenza ngayo uMnangagwa ehlukane lobe ngumongameli uMgabe.
Sikhangelele ukuthi kuzakusa ngendlela yakhe engayisiyo lekade sibuswa ngayo okweminyaka engamachumi amathathu lasikhombisa. Njalo sikhangelele ukuthi uzasebenzisana labanye amabandla labanye amapolitician angasincedisa ukuthi silungise i-economy yethu ehlupha elizweni. Ukuze uMnangagwa lo president ebuse elizweni uzafuna layo ukuthi ezame ngezinye indlela ukuthi ethandwe abantu ngoba engalandela kubade ehamba khona uMgabe ikusasa lakaliko ku-politics. So uzazama zonke indlela zokuthi engayenzi njengomgabe ngoba sebonile ukubi ongafunwa abantu lokuhle okufunwa abantu. So yena ukuze laye yakhe lakhe ibizo uzazama zonke indlela ukwenza okuphambene nokwakwenziwa uMgabe.
Umkhosi wokugcotshwa kukaMnangagwa ubikwa uzoqhutshwa ngolwesihlanu mhla ka-24 kuyonale inyanga kaLwezi enkundleni ye-National Sports Stadium. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Izakhamizi zakobulawayo kanye lezisebenzi zithi zikhangelele ukuthi ukusuka kobe ngumongameli welizwe esihlalweni umnumzana Robert Mgabe kuzavula amathuba emsebenzi kanye lenhlala kahle elizweni. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxele umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions.
Sinanzela futhi abantu abaningi abangasebenzi abaswele imisebenzi ngaba abantu abazalwa zebebusa bakhula bangena ezikolo baba lama-degree abazi basebenza. So kuzananzela ukuthi abantu kade sebele themba lokuthi umuntu ongumuye obengathi uvale imigoqo yokuthi izinto zenzakale njebe sebhumile ezabangcono. Njalo sinanzelela ukuthi kube lobudlelwano obungathi abubuhle namanye amazwe kakhulu abantu abale mali. So kwenzima umuntu imali yakhe abuye eZimbabwe azovula amabhizinisi nje okuthiwa i-investment. Njengoba naye ozangena ngase akwazi ngubani. Kulesifundo esikhulu esitholile kade sokuthi uzananzela ukwenza kwakuthi nxa engenzanga kuhle abantu beZimbabwe abasoze bakuvumele khonokho. Njalo sinanzela futhi ngo-2013 kube le constitution entsha. Sinanzela futhi ngaphansi kombuso kaMgabe ngu-president kube lo hlubo lokuthi kule mthetho engazange ilandelwe. Into yokuqala ekhale ngabantu kade yenza u-section 14 lo okhuluma ngokuthi amandla anikizakele ukuthi ayi-divorce of power akuzange kwenzakale lutho. So thina siyakuthemba ukuthi ozangena kathesi ngeminye imithetho kahle abona ukuthi masinya iyalungiswa. Ngokwenza njalo siyakukholwa ukuthi ilizwe leli lizathuthuka. Kodwa esingakusho ukuthi nokuthi uzokhula eZimbabwe abayethula ukuthi umgqakazi nyembeza akhe ukuthi uzobuhlungu engaphola ukuthi kambe lobaba ukuthi awumgaba usehambile akhoza kanjena futhi uzakhipha amandla lokuthiwa amandla senza lemthino yedwa avumeli amandla agcwale bantu abaningi bezezehlubola ukuthi besilo muntu bese engakhuluma ukuthi alandele thina sithi abantu fanele balalelwe ayikhona ukuthi amandla ayebuthe lemthino yethu ngiyakukhola ukuthi ongena uzakwenza abantu lethemba lokuthi kusuka lapha kathesi lizwe lethu lizaba lobubelo i-development izaba khona ngemsebenzi izavuleka kukholwa kwedoko.
Abanye bathi ozangena mhlawumbe zimbila zantabanye njalo ibutho belifuna nje ukuthi umbuso ube sezandleni zeZANU PF labanye babo.
Yes, liqinisa ukuthi kungaba zimbila zantabanye. Ndana le ami esikhuluma ngayo la ngiyakukhola ukuthi bangabantu abaku-amverenvine kodwa ngabantu laba abalengqondo abacabangayo. Bazawunanzelela ukuthi lowo muntu ongenileyo ayenza okuqondileyo. Ngiyakukhola ukuthi uswela kathi zongoba la i-ambe la ngasikhuma ukuthi imisebenzi ayikho labantu abo bebengasebenzi labo omkabo bebengasebenzi.
Lo mnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association njalo isiphathamandla senhlanganiso yeZCTU sixoxelaye ekobulawayo. Iningi lezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ezijabule ubusuku bonke kulandela ukuthiya intambo kukamongameli Mugabe zithi seziphakathi kokudla amathambo engqondo ngokuthi zizabuyela yini ekhaya kumbe hatshi. UBenedictine Hlapho uxoxa labeZimbabwe laba abesithi bathabile bamanzi te kodwa sebeqalile ukuzihlupha ngekusasa yabo.
Kuse kwaza sibheke ngawayizolo ezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zigijima ukucula lokugida ezitaladeni zeHillbrow, Berea kanye leUvel zithakazelela ukuthiya kwamongameli Mugabe umsebenzi. Indlela bebethokoza ngazo abeZimbabwe laba bekutshengisa sobala ukuthi ukuthiya kwamongameli Mugabe umsebenzi yinto akade bengayilindelanga. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Soneni Dube uthi lobanje umongameli Mugabe ebahlukumeze kakhulu liyabongeka nyathelo alithetheyo.
Ngifila kamnandi ngalokho okwenzakaleyo ukuthi upresident esedlile esikhundleni sezohamba sebona abantu bethu emakhaya kade sesihlamukele ilizwe lethu ngenxa kaRobert Mugabe. Siyabonga into eyenzakaleyo.
Inengukoxela unkosazana Samukeliso Ndlovu lithi seliqhoba amathambo engqondo njengoba kukudala belapha bebalekela umbuso kwamongameli Mugabe manje ke njengoba engasekho sekuzafuze amabombo abheke emuva.
Namhlanje sijabule njalo silethemba lokuthi kulokho kwenzakele sokuzoba lombuso omutsha ozosikhulula lathi sikambe siyophila elizweni lethu. Sikhathele ukuba izigcili zomunye umuntu.
Uhlupheko ke ukuthi abaningi sebele zindlu amabhizimusi kanye lemisebenzi ephezulu kwele South Africa. Laba ke baxakekile ukuthi bazokwenza njani. Abanye sebele iminyaka edlula ichumi besukile eZimbabwe. Labo ke abazi ukuthi nxa bebuyele eZimbabwe bazaqala phi. Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Isaiah Mate uthi kuzoba nzima ukwenza izinqumo zokubuyela kumbe ungabuyeli ekhaya.
Ngisabona ukuthi ke ekhaya kwenzakalani, ikuyini esiphuma lakho, ikuyini esilakho. Njengoba siphila la ngendaba yokuthi sibalekele nje just umdala. Singambalekelanga sibalekiswe isiphatho sakhe. Asithi ukuthi uwrong. Yeah, uwrong vele.
Loba kunjalo bonke bathi okusemqoka kwamanje ukuthi umongameli Mugabe akasoke aphinde abahluphe futhi. Mr. 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapho.
Ukuphuma kukamongameli Robert Mugabe esihlalweni kwamukelwe ngenjabulo izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele Botswana iningi selikhangelele ukuthi mhlawumbe kungalunga ekhaya ziphindele. Intatheli izindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Kube le njabulo ngesikhathi kuphuma udaba lokuthi obomongameli weZimbabwe uRobert Mugabe uselobe incwadi yokwazisa ngokuphuma kwakhe esikhundleni izolo. Ezinye izimoto zithe amawuda, kukanti kuzwakele impululu kwezinye izindlu edolobheni leHebron. Noma nje izulu livimbe ukuthi abeZimbabwe bahlangane endaweni abazijwayeleyo. Umnumzana Mthabisi Dube yena akazange afihle injabulo yakhe esithi ngemva kweminyaka yamachumi amathathu lasikhombisa labo sebezakwazi omunye umongameli.
Injabulo kakhulu ngalokho sokwenzakele kade simelele selokho sasalwayo umongameli besimazi benguye yedwa yena lwana. So kuyinto enhle kakhulu, sibona ngani kuyikuqala kwezinto ezinhle kakhulu elizweni lethu.
Umnumzana Rain Moyo yena ophila ngokuthengisa lokhu lalokhu yana eBotswana uthi ukudilika kwentaba sokungavula amathuba amatsha eZimbabwe.
Abantu bajabule kakhulu and sithabile ukuhamba kwaleli dictator. Sikhangelele ukuthi izinto zizasuka zenziwe kuhle. Kurestore i-rule of law. Lo hulumende ozangena kumele abe nguhulumende wabantu. Sithabe kakhulu ngoba into zonke besezizonakele ngenxa yomuntu oyedwa. Ngobuningi babantu embabona lapha, ngiyazibuza ukuthi ngubani vele wayemvotela.
Owebandla lemthwakazi Liberation Front MLF umnumzana Carlton Tembo uthi lesi sikhathi seZimbabwe entsha lapho ungafanelanga kube lobandlululo ngomhlobo okukade kukhona ngaphansi kukamongameli Mugabe.
Siyajabula kakhulu ngendaba lezi esizizuleyo okwehla kukaMugabe. Okuqakathekileyo okwamanje kathesi yikuthi we forge ahead, we unite and we forge ahead. Into eyetribalism ayihle iwe, ihle iphele, idlule lomgabe. Uma iZimbabwe ifuna ukuthi sihloniphane, asivele sihloniphana neni endaweni zethu. Omunye lo munye ngibo uyakwazi.
Kule nkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe seBotswana abazabe begcine ilihlo ekhaya belesifiso sokuthi kuguquke labo baphindele ekhaya bayiqala impilo entsha. Ukwehlika kukamongameli Mugabe esitulweni kukhangelelwe ukuthokozisa owayehlala emchothoza umongameli Ian Khama wakwale Botswana obesanda ukulobela uMugabe incwadi esithi kayihlike esikhundleni ngesiphangiphangi. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngeSabron kwale Botswana.
Okwamanje ecingweni silentathela izindaba yeStudio 7 uGibson Bebe yena osegcekeni lendizamchina eHarare lapho okumelelwe khona ukuthi kufike oza kuba ngumongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa. Siyakwamukela kuhlelo Bebe.
Yebo.
Ye, ungachazisela ngamafitshana. Ye, ngiyakuzwa lami. Ungachazisela ngamafitshana ukuthi ungapi njalo kwenzakalani.
Okwenzakalayo khathesi ukuthi abantu babuye ngokuningi yabo. Sibona amabhasi angafika-ke i-16 akhonapha ukuthi bezoyamukela-ke umnumzana Emmerson Mnangagwa. Abantu bayathaba, bayathokoza, babambile-ke esingathi ngama-placards ngesilungu beqakeza ngokuthi injabulo enkulu. Sibona-ke ebantwini abakhona lapha abaphatha indaba bakahulumende akade besina uhulumende kamongameli Mugabe ababamisela kuri bakhona abantu abanye ngabophatha isinamasapoti bakhona-ke khonapha
ye ngokubona kwakho yiziphatha amandla zebandla lezano PF kumbe zikahulumende ezikhona khona phecekeni lendizamchina kumbe bakhona nje labantu makhaza abangasibo bebandla lezano PF?
Kulabantu abancane esingabathi abatsha abakhona abathabileke bebazazi ukubana bekule njabulo empilo abantu abaningi nenguquko esfor ngoba abantu abaningi ingawukhangelelanga phela ukuthi umongameli Mugabe angachange kumbe kodwa ebantu abalulekile abanye abantu abatsha esingathi ngama-SDG nabana abalela amalungelo abantu abanye bezokwamukela-ke umnumzana Emmerson Mnangagwa. Kodwa abantu abaningi qhaya ngani ngabomhlangano wezamthi bona okuqhaya ngani lesisehlakalo zikhulule bona ukudlula-ke wonke umuntu ngoba isikhathini esiningi bona bebe ngabantu abokuthi besifisa kubengomcuko beyenzakale kodwa bebefisa-ke lokade besifisa kuyenzakale.
Ye, ukhona oseke wakhuluma lani intatha ezindaba kumbe nje selikelezwa udletshana olukhomba ukuthi engabuya nini?
Okukhona bathi bona angafika loba yisithi isikhathi abanye basebenzileyo abakhulu balo mhlangano wezamthi basazise ukuthi sihambe siyemelela zamtiyefu headquarters bathi uzafika ke sikhiphe kumakhona ngathi bathi ngithi lapha azabuya ukuthi azosithatha azokhuluma lapha ekhona ngathi
ye emabhasini lawo afikileyo ungathi abantu ababuye ngawo baningi kakhulu kumbe nje hayi lixuku elejayelekileyo
hayi abantu baningi njengoba sazi ukubona obekugcinzakale eminyakeni umongameli Mgabe isikhathi esingenxa yevuya ngenxa yokuthi ubesamukele egcekeni lendlu zamtshini sasibona ukuthi wayethi nxa esamukela sasibona-ke abantu abaningi-ke besiyamamukela yikho-ke okufanayo lakhonapha kukhanya ngani-ke sibona nabantu beqhubeka besebenzisa umsuba le akade khona ngoba phela nanku phela umagwali banabaphethe ukusho abawuphethe ngikamnumzana mnakesa njengalo wakusenziwa-ke ngokubuya-ke kukamongameli Mgabe
kodwa bakhona labana ababehlangabeza umongameli Mgabe owayengumongameli Mgabe besina bevunule begida labana bezanu PF bakhona
ye bakhona ke iqinisweni abantu abaningi siyazi ukubana abantu bathi nxa lapho kuyakhona umoya ico lapho abayakhona abantu bakhona batshaya ingungu bayathokoza kodwa okwenzakala ikhathi esikuthi mina ngithe ngibucwadlana mbijani ukuzawuzanje umsindo ngoba ngile nsizele ukuthi ingaphambani inkulumo yethu le kodwa bakhona abantu-ke abenza njalo bedilaledabu
osuxoxisane labo bathini bathi kuyini abakuthabeleyo isizathu sokuba lapho yisiphi kuyini abakutshoyo
engibuke labo phela abaningi bathi bona ukuthi okokuqala lizwele ezimbabwe libone abantu bebanda umuntu oyedwa okokuqala bathi bona bayabandaniswa kungeebandla abahamba kilo bebandaniswa-ke umuntu oyedwa umuntu lokuyimongameli Mgabe abantu abaningi abathe bayakuthabela okwesibili abantu bathi bona ilizwe lakhe uzibuse akaziwa banjaniswe-ke abakazeke bajabule kangaka bakhululeke babe nenkululeko enje abantu bathi babona ngani lesikhathi senkululeko abanye lokhu ababekuqhakelele imisebenzi imali eshipha emabhanga engatholakaliyo bathi into ezinjalo ibabona abazaneke ngokungena kamnumzana emakhonnakazo abanye njalo bathi babona ngaosokushibana sokuzakuthela-ke ubugeeen lebakade sesibaethonzakala-ke elizwe
ye sibonile ukuthi imbuthano edluleyo ephathelane lalolu daba bekungala kuxokozela kungela mapholisa kungela abantu abangani bayisatshwa kumbe bahlukumeza abanye yikho yini okukhona khona ngapho egcekeni lendizamtshini
yikho kanye kukhona ngoba abanye abantu zakhuluma-ke amanye abazali engingiwasho-ke ngomongameli Mgabe beneyisa-ke abantu abaningi bayaneyisa-ke lapha bayambulazisa dadewethu esingakazi sikubona kuthonzakala-ke abantu bathi bona hhayi umongameli nendlela suza ngayo-ke izinto hhayi lokhu akwenza lokhu abekwenza asinasizamtshani okokuqala bona bengabe zamtesi kodwa bengeyisa bengelakwesao zengela mntu waphambusayo bayisa njalo lowayengumama u-first lady-ke umkamongameli uqayo bemeyisa-ke bethi hayi kafundanga kahambe ayephumula nomongameli kabahambe bayezimela-ke ekhaya-ke kozimba kokokuqala-ke ukuthi kwenzakala izinto ezibabha siyazi ubana iminyaka edlileyo ubutha ungabonakala ukhuluma into ayinona kuminyaka umaviki nje kuviki nje ephelileyo ubonakala ukhuluma into nje-ke amasenga kathathu ukukhuluma kumongameli siyazi ubana abantu abaningi balendaba zabo ezisemajeyi abantu abaningi balendaba
hayi sibongileke kuxoxa lawe Gibson Bebe yebo ke balalelileyo lo bekungu-Gibson Bebe intathela izindaba yethu lapha e-Studio 7 ubesegcekeni lendizamtshina lapho okumelelwe khona umnumzana Emerson Mnangagwa ukuthi engafika laloba yisiphi isikhathi kathesi kodwa singakehlukani-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela lanxa iningi lijabula lithakazelela ukukhululeka embusweni kaMgabe iningi labakubulawayo lithi umnumzana Emerson Mnangagwa kumele alungisise udaba lombhoqazwe wegogurawundi umlawuli wedale lephalamende umnumzana Jacob Mdenda wazise ukuthi ibandla lezanu PF selikhethe umnumzana Mnangagwa ukuba ngumongameli welizwe izakhamizi zakobulawayo kanye lezisebenzi zithi zikhangelele ukuthi kusuka kube ngumongameli welizwe esihlalweni umnumzana Robert Mgabe kuzaletha amathuba amaningi emsebenzi kanye lenhlalakahle elizweni siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC